Umuntu ufana nokudinga amaqembaza kuyaphatheka kumidlalo yezizwe zemhlaba oyaqala usemthethweni ngesonto mhlazine kunyanga kaMbimbitho, kodwa imidlalo yokuzwana amandla iqale namhla enkundleni ezijiyeneyo emadolobheni abalisayela koBulawayo, eLekhwekhwe kanye lasesigodlweni iHarare. Amaqembu alitshumi adinga ilungelo lokuyaphatheka kwimidlalo yezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa kwelengilandi laseWales ngomnyaka ozayo afakwe kuzibaya ezimbili, njalo ngemva kwemidlalo yezibaya amaqembu amathathu azabe ehlezi phezu kwengalane yiwo azadlulela phambili kwisigaba esilandelayo esibizwa ngokuthi Super Six. Ngemva kwemidlalo yeSuper Six amaqembu amabili azabe ephezu kwengalane yemiklomelo yiwo azathola ilungelo lokuyadlala kwimidlalo yezizwe zomhlaba ngomnyaka ozayo. Ilunga lequla eliqoqa lemidlalo yilocal organizing committee uVumindaba Moyo uthi konke sekulungele ukuba umncintiswano uqale ngesonto.
Umdlalo siyoqalisa manje, konke sikukhuluma nakho sokwenzakele bakithi mthokazi wakoBulawayo, asibeni ngobuningi bethu sibukekela ama-games ekithi eyiklikithi akhona khonapha emzini wethu akubhatalwa kanisho ipolisa eQueens naseGreece.
Amanye amazwi aphatheke kule midlalo ngagoqela le-Ireland, ele-Netherlands, ele-Papua New Guinea, ele-United Arab Emirates kanye lele-West Indies akusibaya sika-Group A. Kusibaya sika-Group B kule-Afghanistan, i-Hong Kong, i-Nepal, i-Scotland kanye lele-Zimbabwe. Imidlalo yesibaya sika-Group A izaqhutshelwa esigodlweni iHarare, lapho kuzasetshenziswa inkundla ye-Harare Sports Club kanye le-Old Hararians. Ikanti yesibaya sika-Group B izaqhutshelwa edolobheni lakoBulawayo enkundleni ye-Queen's Sports Club kanye leBulawayo Athletic Club. Amaqembu amabili azaphumelela kulimidlalo aza kuyanqikelana labalisayo leSouth Africa, eleAustralia, eleNew Zealand, eleIndia, eleSri Lanka, elePakistan, eleBangladesh kanye leNgilandi ngomnyaka ozayo ngomncintiswano wezizwe zomhlaba khona lekweleNgilandi. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.